Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla silengxoxo lenye yentathelo zindaba ezihlukuluzwe ngamapolisa emkhosini webandla le MDC Alliance kokulawayo ngomgqibelo.
Saphonga ukuthi asikuzwe sisiloko ukuthi sicwithe footage yethu njengojournalist vela kumelanga nje vele sicithe footage because apha sisemsebenzini lapha bahle bathi lina saalindawo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio 7. Abaphathintambo ele cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili we COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni icontract yakhe esangena umsebenzi akula angikholuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court ngoba ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo uZambia South Africa kukhanya lapho Malawi bayenza ukhetho lwabo ama elections lapha sesizwa ukuthi khona kule COVID ama by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isipho se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isipho sakhona singabe lokhu sikhona sizingiyezwa ukuthi khona vele ukhetho luka-2023 akusina ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule esifo i-COVID hie sokulama-vaccine amboni ukuthi kusizane ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozakuba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company also business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwa nginomba ukhona lobe e-United States ngezwa umzana uBijo Biden esikhuluma ngakho lesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe e-England lakho ulemthetho embalwe uthize unxa wahlatshwa ngawungena eboreni awungeni ngaphi ngaphi ikho mbona ngathi phela suze kube le difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bephele buya kwakuvele kule ezinye iinkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuya emsebenzini ngoba ngabahlatshwanga angikhole ukuthi kuzaba vimbela ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bayahamba bezihlabisa kulamakhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID ikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezibalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye lezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intatheli zindaba, leli bandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi yikwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. On that one, Tina, is EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanye ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over the sewage system from ama local authorities because they are failing to repair its ditches dukuka and abantu bama council chambers ngabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear with their failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi the state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ukuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Nxa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze e-prioritize ifu izifundo zabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi se COVID kade behola kade bencediswa ngugovernment. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay ya matija. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTC, but I tina, as we have said, EMTC I see lo bandla eli genuine for abantu, libandla elicontrolwa ngama Americans, lama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba control nje nge remote control batshelwa what to do. We do not respect them and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy ye Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kadivele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga Studio 7. Sokuthi abikwa ehlubuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha la lamapholisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubulabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso noJack Mvundusi. Sixoxe lo Harris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi laba sibiziwe lapha esibiziweyo umphosa lo vele wachinga wathi ile illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasingakwazi illegal gathering leyo because sasibone i-event yabo ile less than 100 people and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana it was not a public event nje ivunilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuzwisisi lokhu ukuthi sicithe i-footage yethu. Njengo-journalist vela kumelanga nje vele sicithe i-footage because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo cithani into zenu lezo. Basimisa sibila think okwama-30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha and vale vele bahle bahle bavimba indlela yokuthi sisuke. Basigombolozela sibili babe yi-3 basigombolozela ukuthi vele yalisasuki lapha cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba sithi hayi kodwa simiselweni lapha layo uthuso layo babuza ukuthi ayisibotshiwe sibotsheleni cani sitshele ukuthi sibotsheleni xa ukuthi sasibotshiwe because you cannot detain us singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha wena vele bemisiphika lokuthi cichanini footage leli ithetheyo akumelanga ngithathe footage yethu akumelanga liwe lapha
manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha
yeah ifootage sayicitsha sibili and babe sithi siyicitshe asisuki lapho kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage naleyo ngaphi o-ofisini yami khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho mina vele ngase ngiyithumela ngaphi e-ofisini. So khonaphana babe sithatha besisa womkhulu wabo bona lowo sathi sifika kuye babalwana wahle wathi yena ngumuntu we-military wahle wabhosta wahle wathi mina ma military person I don't care about your nonsense delete these images now. Wathi vele akafuni into eziningi singakele ukucitsha uzathatha equipment yethu. So kwaqala ke uthi usebajengisa ngecamera yakhe wahethu go one by one ecitha ama-pictures lala wathatha sibili icamera yakhe bacheck ukuthi ucitshile yini. Next wathi sister huya lami ngangena stigini se machengsu ta aifeng iku chili ndo zenu yiko yin aay kuluma sivile sita me military men ese angwa zgutu waeza mungu setu sela kumbu waeza mungu sejela gashugu ti military ipezu kumchetu asisisisu huti wa uhamba jani kwa napo kulo mwenye wata aayi yone yore military but these are civilians so you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwandaba kumbe selihle lachiyana la
kungaba kuhle sibili ukuya ecourt ukuyazwisisa ukuthi vele babe sicikiselana kodwa nje ngoba lana wahlwa sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi yena lapho wayezama ukuchona ukuthi military kwakumilitary kuphezu lomthetho na kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela uyasidefend uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babe kwazi. Njalo manje lezi kumele basebenze kahle. In fact kumele ba protect yibo ma police onalawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa nensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu 98.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okumanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ipepa ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uzakwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phepha ndaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani kuStudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi, siyezwa indaba eziphumayo kuStudio 7 nangalabo abe MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena lapha nokuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beqeda kungabangani bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MPA MDC Alliance. Abayazi into abayifuna, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi izinto bengathi bayajinja nebizana kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele lephalamenti. Ngiyajabula le audio mayengafundi.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi liyasakaza. Linjani boZulu khona ngapho nabokademi? Hayi madoda, liyawuchiya umsebenzi, liyawuchiya uyezwakala, kuyazwakala, siyavuma. Kule ndaba madoda ekukhuluma ngayo lapha ekandoda lo othi yena ngumthakazi Republic umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyiwuye ngangiza kwenza ukuthi ngiqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi, ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwakazi umthwalo ngibathuma ukubana kabayincelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebele niyalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile, libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandele. Libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile, ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje, ukhona lwana owatajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo, azithulele zwi, alishiye lokhu lihlupheke. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Litshiyane lentozeni lezo ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngingalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu Manguni. Angakho amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle, libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey Wakhumalo, ngizala eLubane. Msakazi, udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini MPC siyivotela iwine besuke bebaleke omongameli? Namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka, ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngesikhuluma kabi, sicela ehlukane lebandla lethu le-MRP lizame nalo. Bona sibanikile ithuba, behlulekile, manje bayalwa bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele, bona uzohlala ube nini. Okay, elisekela lesikhulume seMDC engabi nguye oyifirst spokesperson weMDC. Uzahlala amaNdebele ebandlozi benini? Kaziboni thi naye kuMDC uyabandlululwa, wayeyindaba yena engazanga waba ngu-spokesperson weMDC, first spokesperson. Uzokhuluma kabi ngoMqondisi Moyo. Asithandi indlela okhume ngayo, sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha leMDC. Siyayihlonipha MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu le-ARP lizame lokho elizo zama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, because behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi. Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo, umoyo lo uthena u-chairman we-province yamaTail and South, la mina ngisemaTail and South we-MDC Alliance. Moyo, ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa ke ubukampeni akuhle, ukampeni elimthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha linotho yethu eBedi Bridge naphi ngaphi, konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le wathi wena ihanjiswe eHarare isiya kuzani PF. Layo uchamisa lo wathi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le Harare kuchamisa. Kukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe ninotho yakomthwakazi. Landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le-MDC. I-MDC lezani into yinye, Harare Harare. Wako wabona ngathi i-MDC lo deputy weshona iZANU-PF lo deputy weshona, thina ngapha sizamthola ngathi komthwakazi? Abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi, ingahambi through MDC seHarare.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela kuStudio 7. Siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlile. So hayi, ngiyabonga ukuthi lathi sithole ukukhuluma ngokubhodla. Uyabhodla kancane loba into ikuhlupha ngaphakathi, siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sik ukhulume kuyehle kancane because into yalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe enkaya esigabeni segwitch ngibonga lubaba obekhulume khuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni esiyi-1 ngiyambonga lubaba lathi egwiji laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1 for grade 0 kufuneka amabhuku ayi-8 so 80 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali because ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi so umntana mangazi akafundi uhleli just because of lo misganagana i-headmistress lo misganagana so kunzima kunzima sicela usizo dadi lapho kuleso sikolo bese ngikhuluma la ngalo baba thongumoyo weZANPF inzima lento ayichoyo kwabanye abantu lobaba ngoba yena uyadluya sutha thina siyalamba usitshela ukuthi i-government iyakwelezi nhlelo ezenzayo lezi zinhlelo ezenza izenza ngoba sokubuya amavoti sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana nxa sebevotelwe sokusiba iminyaka eminingi abantu besokola lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokho abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni bezathula ukudla lokho abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile abantu bafe indlala for 5 years
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe athiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhlaka 18 September sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote into enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi, even namakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu and yinto ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhlaka 18 sizobe siseNew York kuqala ngo-10 AM kusiyaphela ngabo-5.
Manje ekuqoqeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama-countries amaningi awezizwe zonke. So i-opportunity enkulu kakhulu ukuthi lathi sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzo kule bantu abaningi abazofika lapho ngomgcibelo masihlangana eNew York United Nations amaflyer asekhona asethunyelwe kumagroup amaningi kuwhatsapp so abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa amaZimbabweans wonke regardless of i-political party yakho sithi ma ungumZimbabwean woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale le-cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo usasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.